isikhulumeli samapholisi esabelweni sezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi phakathi kwalezi nkomo ezinye sezitholwe ngabanikazi.
Senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-12 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa. Inkomo eziyi-33 lamadonki ayi-10 kwathola abanikazi. Abalimi bayakhuthaza njalo ukuthi bajoyine ama-Village Anti-Stock Theft Committee ukuze banikhale amacebo okuthi bangagcina njani isifuyo zabo bephile.
Uphinde wathi sebebophe uCaster Ndlovu ocatshangelwa ukuthi lisela lenkomo kodwa isebenza kuhulumende esigabeni seNkwali yena otholakale le nkomo ezedlula amathumi amabili 25 ezontiweyo. Amapholisa athi adinga njalo uPrince Dube ngamehlo abomvu oyaziwa njalo ngokuthi nguVusa Thophini owesenyawugwe yena ocatshangelwa ukuthulesandla ekutshontshweni kwezinye zalezi nkomo ezitholakaleyo. Abale nkomo ezacatshayo bakhuthazwa ukuthi bayefike eGwanda Showgrounds lapho lezi nkomo ezigcinwe khona mhlawumbe belakho ukuhlangana lezabo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemathawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.